Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ngazani ayayiqaki ngathi ngama-factions kuphela khona, kodwa nje okubangela ukuthi kube lama-factions yimihlobo yena le mithathu leyo.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane e-South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuyo besingajongelanga ukuthi namhlanje kuzawubani.
Kwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandlaleli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini aleli bandla kwabotshwa ezinye. Namhla leli bandla lwelikhangelelwe ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezanu PFS gabeni seBulawayo district umnumzana Magura Jarumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku Youth League yona iconstitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options i automatically here is dissolved yodwa. So akula Youth League ekhona u Dennis Ndlovu ne top 6 yakhe bonke abavotelwanga. So bona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kumapositions. So bona ngase besithi kule tribalism, akula tribalism yekhona. Abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenzwa nabo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this, u Dennis yena ngokwakhe ngasi ngafaka umuntu ongu acting chairperson, acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi it's now more than a year. Lokho engafuni ukuthi kubizwe ama-elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right. Sina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bangithumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami. Ngoba mina ngithe angisazongikwanza ukuthi ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilize ukuthi umhlangano lapha ume. And ama-vendors bonke siyabanceda ngingabiza imihlangano mina abantu ababuya eDeviso, abantu ababuya eZanu-PF. Wakubuya abantu abaningi ukuthi yena uDennis ngokwakhe abakwazi ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade zilecina sele sithi Jarumbira sicela ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibatshele only ama-options ukuthi ngalifuna ukuhamba lani. Ngicela one, uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugive upresident ngezinye izinto. Ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-provinces. That's point number one. Point number two, ngabatshela ukuthi i-Youth League ile 27 co-options and it's against the constitution. Kungafika ama-co-options awo ayi-14 kuphela, automatically iyae dissolve yodwa. So ngabatshela into ezi-3 kathesi kuma-district sokula ama-chairpersons angu 2-2 selefake ama-parallel structures abo. Ama-substantive chairpersons labana kabasaba-recognize. Sina sithe asikufuni khonokho.
Alo ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo district kubandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla webandla le National People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo kubhahile ebandleni lezanu PF.
So yiko kuhlupa khona ke lapha inketho abachaba ikona civil tribal izinekile ihamba ngqo esitaradini lapha kodwa ke bayibamba nje ingazani ayayicaci ngathi ngama factions kuphela khona kodwa ke okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yena lemithathu leyi ngapha kule mali emandebeleni ngale kukhangelwa amazizuru lamakaranga abahlangani abantu labo bahlanganiswa ndelibala lele lesubject lesikolo yokuthiwa kuleshona yeyana yi-subject yesikolo enza ukuthi umuntu ephume kwakhona ulama-subject angu-four awapasileyo kumbe angu-ten awapasileyo kubalizwa leshona subject phakathi laphana kodwa ngemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akuyasiwa laphana kuleyani iphathi lana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hhayi yibo bona bona labana bale-power-ke labo baphezulu labo ukwedlula abayirosi kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamazezulu yikho kufiwa khona-ke lapho kulenti khona amandebele vela kulao abale-power lapha njengoba nabona uSimon Khaya moye wayengu-chairman bahle bamkhupha khona sabemkhuphela ukuba ngu-chairman akusela chairman kuzani yikho lapho obona khona ukuthi khona wo laphana kubangelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ungalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona iningalolo hlobo kuleli lizwe kubona begwazana kuthaywana phakathi emahofisini kuthawana langamatshe
OG40 labo Lacoste bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku ona lajene
laphana behlukene ungakhangela iLacoste leyi hayi laba phela ngamakaranga lawo bolukhuzini labo umnangagwa laba somazizulu so usukhangela itsholotsho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa nojonathan umoyo kafakazi bebe lamazwi ahitshanayo ukuthi khona bayahitshana kumbe balokukhangelelana phana so-ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente ujonathan usalwisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi balamandlanyana laba abangasoze bephazamise iLacoste ngakho-ke iLacoste lalo le group 40 le akungeke kuthayiswane-ke laphana
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushotko yi 4930-6065 laku 15460 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com lakufacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele
Ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuthi besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani
lo ngubabakazi kanombuyiselo nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabanengi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Mathudu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba unganandzela abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uza lapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana babancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa ufike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thi hayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale ebekezela kuloyo yenkinga agcine esevuleyo njengalokho esikubona kusenzeka.
Ngakwelinye icele obona ukwethulwa emphakathini kwehlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimo imbodo bangasi approacha ekusi approacha ngabo singabasiza ngokuba layela kuma counselors ku free baye bafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usuhlangane nesimo esinje usiyendla kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa bezimbabwe kwele South Africa ukuze kwanqatshelwe izehlakalo zokudlongulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Nkosi Ncube uthi kuqhakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Melestro 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Maxon Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga Ntungameli.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eBinga North lubu ward 11 lo dubo lwamanzi. Amanzi lezikolo ezindile ezintsha, ikhilele ema-primary, akula manzi. Lapha ama-teacher vele bahlala betransfeyile every term, atshintshatshintsha ngenxa yokuswela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni, then elokhu zeningi eMansenya primary lakho futhi amanzi akukhona akhathana. EMansenya isikolo is 3 years old, akula classroom block sebenzisa lokho kwe isikolo sotshani lesi. So ama-teachers ayadubeka balala ezindlini zotshani. So i-challenge esilayo ngama-teacher ehlala etshintshile every time. Labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise ezifundweni zabo. Asila even iklini siyatravela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers. We are a lokuzeme Kariangwe hospital, then Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo, especially kuma maternity case. Last year saba le lokuzeme le maternity problem umuntu wazithwala sefuna ukulokhuza but then ngenxa ye-distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi nxa kulo muntu ongakwanisa ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu yedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3-year role plan sayibhala kathesi silezi thina esazishaya ama-block break akhona 2000 lama-door frames. Siyachova but vele iplan yangikhona is 5-year plan. Mbijana kathesi imali kazisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangabeze badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndikuzaqhina lokhu esakuthengayo kuzaqhina sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngechilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulezi kolo lesi?
Lokhu zeni echilelema primary indawo yangikhona kayila manzi, i-water table yangikhona ikatshana. So kulesibholani sakudala esagejwa ngolokhu zeni osikanyana kubo-1957 esanda kuvelela elokhu zeni eZambezi River khonale. Isikolani lesiyana amanzi ahlala khona. So i-distance yangikhona siye esikolo almost 3 to 4 km.
Nxa belalele abanganceda mhlawumbe bengaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councilor Mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona?
Mina bengisithi nxa befuna ukusinceda ngamanzi ispecial ethilele emangayo kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu. So bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi. Then kuclinic besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakagwana ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibi ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe siseZimbabwe kade sasikho eZimbabwe because i-health yethu vele iku-risk.
Hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo councilor bekukuhle kuba lawe kuhlelo siyabonga.
Siyabonga ntunga mina.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ukansila ka ward 11 eBinga North. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnawethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labesifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnawethu. Yazi kubuhlungu enye indlela ngazi ukuthi ngiyakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizimi imbokodo inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo kusuke ngibone kulesidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga. Le nto yenzakala lapha eSouth Africa nasengamaZimbabweans kodwa yenzeka ebantwini basifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini la kube sokungenzeka into ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono yokuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Angeke ngithi abantu bethathana beZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingenele emathandweni kodwa singasuki singene sesingene bangesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuyaze kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyane eyodwa newethu eqala nje uyivumela impama uthule sase kuyavuka kuyincini sase kwakhona kuvuke kungumese ekuqineni ukuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayela ukuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa kodwa abomama abahlukumezekile asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi siyivimbe ingamemetheki izigcinisike esikhathini sokuthi kuze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezithi buhlungu futhi ukuthi kulezi nsuku ezidlulile abantu sibabona bebulawa asibobona abantu abasadileyo ngabantu nje abasemathandweni abantu basephila ngithi sibayikhangelela ukuthi abantu bazosada kuze uthole ukuthi abangabafiki kuleso simo sokuthi bathade abantu baseseyintombi lejasi esikhundleni sokuthi ngani lapho uthiwa uthando lwabo luyatshisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kuba lalezi nkinga zokuthi begcine befika lapho ukuthi beze bebulalane.
Okungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nxa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ku-anti. Akusekho yini khonokho? Kungayikho yini okubangela?
Yazi ake ngithi njengathi thina sinje singamaZimbabwe naseSouth Africa abantwana beqeda isikolo kumbe uqede i-O-level umntwana oqede i-O-level le-15 16 years mayiqeda i-O-level isuke ekhaya ifika lapha eZimbabwe okokuqala nje ayayawuthola umlayo wabo-anti wobabakazi nabogogo ukuthi afundise ukuthi ma uyintombi ziphatha kanje ma uthole ijaha liphathwa kanje. Asitholanga isikhathi abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo. kathi isikole umuntu uza lapha eGoli lapha eGoli asilabo anti asilabo gogo ukuthi basihlanise phansi basidinga ukuthi kuba yintombi uziphatha kanjani phambi kwejaho uziphatha kanjani siyintombi esiqonile ijaho liphatha kanjani mhlawumbe kuze suke ukuthi suke siqhileke ukuphatha amajaha ethilayo sisuke siwaqonile uthole ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo ngokukhuluma ngalelo ijaha ngoba awufundisekanga ngokuphila lo muntu wesisa ugcine kuyiye kusekudonisele ukuthini umuntu lwazi ukumbuza usho lento ezomkhuba kumbuza uwenze lento ezomkhuba inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele isimo sokuthi akubulale njalo futhi lapha njengoba sisekuhambeni ogogo abekho o-anti abekho noba labomama nje abekho uthole ukuthi umntwana noba seqomile ma ile nkinga le jaha asithi isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phansi agijima babekele kubabakazi ayezi ukuthi babakazi nanti jaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu ubabakazi abizi ijaha kuhlale phansi kuxoxiswane into yakhona lesivele yenzeke nje akuxoxiswana akukhulunywa uthando lungenakuxoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze lisikisane lapho ngoba akukhulunywa kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni sasenabo ubabakazi labo gogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana losamfana sesixabana lesoka lami ukubabakazi akhuza hlalise phansi kubiza omali umiwe labo esoka kube uhlale phansi kufuza akusekho lokho
hhayi kuyezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi ngiyavalelisa kubalaleli ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni uqala ukufaka impamo ungasihli ngoba impama leyi ekugcineni igcine isibhamu ikuthatha umphefumulo wakho
hhayi siyakuzwa sibongile kakhulu mama
kubonga mina mama
Hello ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo ebesiqoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukhele ethi www.voandebele.com kwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi kulungile, ngiyabonga.
Siliqhubeka kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota? Sabona lilomkhosi omkhulu waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngezigaba ngezigaba?
Sesiqhubekela phambili kathi sisingena kuma provinces achiyeneyo mhla ka 9 June siyabe sikobulawayo e-amphitheater. Silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare kulapho esizabe sisungula nalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakobulawayo mhla ka 9 June kabe kuyi Friday e-amphitheater kobulawayo amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho sizotshona sikholisa sikhuluma ngokuzikhulula sikhuluma ngokukhuthazana ukuyirejista nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota.
Ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini?
Yona i-amphitheater yona leyi singathi ngama-provincial launch. Nxa sesisehla siyathatha umkhankaso lo sihambe lawo kuma-districts lama-districts. Ama-constituencies angu-210. Ungabona nxa sihamba e-province siyabe senzela ukuthi khona i-amphitheater isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokishi achiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central but sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumajibo
ye agoqela lemaphandleni
lasemaphandleni. I think ngombono wami i-planning committee yethu izahlangana mhla ka 10 June kulapho esizabe sicoxa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi ukuthadetha ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwane wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama lapho liyabe lisitshona.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma konapho phakathi kwebandla lakho kuba le primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi, ukuthi khona omama liboba lo mkhuba or i-courage to actually choose other women. Kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubabalwane oleshethi eyi-blue echiya ukukhetha umuntu wesifazane amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ingxenye wesilisi uyenelisa kulo wesifazana ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqakathekisi bacabanga ukuthi mina nginje kambe ngingakwenza. Oh mama can do it, bayakwazi benelisa banganikwa ithuba bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini omunye umna wami ongumfana umngakhe engekho wathi njengoba lithole kungela abantu namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise, siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima sisebenza kuhle umuntu onkathabe ngomsebenzi esiyabe siyenza.
Ungabatshiyela lipha abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso wenu lo wokuthi bebhalisele ukuvota?
Sokuyisikhathi samanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe. Asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi. Lathi sibe sibhalwa phansi ungwalo ze-history ukuthi hayi i-election leyana ese eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasobomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women. No woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ke sithathi kefu.
Kusukela kuzvandlela Siya kunhlolanja ngayo 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 ngoma 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 ingoma ngoma ingoma
ingoma ka Sandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma. Kodwa singakethukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla lezanu PF lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingasithinta ku-studio 7@voanews.com. Igama ngu-Chris Gande Lilane.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.